Sakubona Mr. Gande. Kukhetho lwama midterms mina bengikhangelele ukuthi impumela yakhona izakubambi kakhulu kuma Democrats njengendlela vele okujayeleke ngayo. Bayacho nje ukuthi ihistory itshengisa ukuthi nxa iparty ebusayo ngesikhathi sama midterms into nxa zingahambi kuhle elizweni bayaluza bayalahlekelwa ngama seats ku Senate la ku Congress kodwa ukukhanya ukulahlekelwa kwama Democrats kube kulutshwana i-election ingakabi khona abantu laba bakhangela ngezelizwe lani kanye ama journalists belisithi ama Republicans azaphuma lezihlalo eziningi kodwa isihlalo abasabangalazo mina impumela yakhona le bengikhangelela ukuthi hayi kuza kwenza ukuthi i-last term ka-Biden ibe nzima kakhulu ukubusa ngoba bekuthiwe ama-Republicans azathatha i-Congress aphinde athathe le-Senate kodwa akusabangani ngaleyo ndlela lanxa kusesekhona okunye esikumeleleyo kodwa mbona ngani akusoze kube ngendlela ilizwe nje kumbe bonke abantu kade bekukhangelele ngakho
ubona ungani kuyatshengisa yini lokhu ukuthi yiyo indlela ezaphuma ngayo ukhetho lokudinga umongameli
ukhetho lukamongameli olubuyayo ngo-2024 luza kuya ngokuthi izinto ziyabe zimi kanjani njalo singakhohlwa ukuthi mina ngananzelela ukuthi ama-Americans bayakhohlwa masinyane izinto ezibathume ukuthi bavote kathesi ayisizwa ababe phijeke ngazo ngo-2024 kuyabe sokuguqukile sokusiya ngokuthi ukuthi izinto vele zibamele njani angiboni ukuthi impumela yama-elections la kathesi yiwe engakhangelelwa ukuthi ngaba impumela yama-elections ka akamongameli ngo-2024 kuzabe sokukhona okunye okuningi kakhulu kuzabe sokwenzakile and kuzabe kusiya sitsho ngokuthi ngubani oranayo ku-election nxa kuyabe uTrump erana loBiden kungaphuma kuze kuphume kube njengendlela okwaphuma ngayo ngomnyaka nge-election edlulileyo but nxa kungabanye abantu abaranayo kuba ngopresident then impumela zizaba ngokunye but angiboni ukuthi ama-midterm iwo angatshengisela ukuthi i-election eka-2024 eka-president izaphuma njani abantu balapha bayakhohlwa i-inflation ingalunga nje khona phe izinto zinganithwa ziyalunga babe sebekhohliwe kade bekuvotela nge-midterm sebecabanga okuyabe kuluhlupho khonapho ngaleso sikhathi